Ukuqiniswa kweziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kubikwa kuzabangela ukuthi abaphila ngokuzisebenza bathwale nzima ngoba bengasoze bavunyelwe ukwenza umsebenzi kade bewenza okwenyanga eyodwa elandelayo. Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eNyubulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mdladlandiweni uthi impilo isivele yaqala ukuba nzima ngoba iningi ligcine ukusebenza ngempelasonto.
Ya, isimo sinzima for abantu abaningi abasebenzayo. Njengoba sisazi ukuthi abantu abasebenzayo vele abala baphila ngokuthengisa, bethenga ukudla, abala mali esingama-savings kumbe le encane abayibekayo ukuthi nxa sekunzima bathenga ukudla. Ngokunjalo-ke abaningi vele bazingela besidla, or ngathi ngesikhiwa they eat what they hunt. So ngokunjalo-ke kusho ukuthi nxa sokuvalwe ngcika nje emkamba abasebenzela khona, kusho ukuthi iy'ngulo eziningi zizaba senkingeni, kumbe ngithi zisenkingeni vele njengoba so abantu abaningi bagcina ukuya emkambo. Khonapho sikuthi abantu bevela vele kukhefu nje, kade ngala muntu okwaziyo ukuthi kuzavala ilizwe ngci, kusale laba kuthiwa ngama-essential services. But ngomnakano wethu na njengenhlanganiso emelela abantu abazisebenzayo, la malunga ethu, so ngokuthi abantu abazisebenzayo njengoba bephethe umkhonomi basikhangele imbiko eyavela IMF ukuthi babambe umkhonomi nge-70% ekhulwini. Kutshengisela-ke ukuthi ngabantu abamqoka kakhulu, esithi they are providing an essential service kumbe baletha iqakathekileyo kwezomnotho. Ngokunjalo-ke sicabanga ukuthi ngawo uhulumende uvumele kumbe ngabe uyavumela, ithiwa sisekhona, ngabe uyavumela abantu abalamalayisensi bathengise, basebenze belandela izinqumo ezabekwayo zineze zokuthi kulwisana lomkhuhlane lo we-COVID-19 ukuthi basanitize, bageze izandla, bagqoke ama-mask.
Ingcweti kwezenotho yelizwe umnumzana Masimba Kutshera uthi ukuvalwa kwelizwe lokhu kuzalethela uzulu udubo ngoba umnotho ubuvele uguqe ngamadolo ilizwe lingakavalwa.
Nxa sikhangele ukuthi i-economy yethu ibiguqe ngamadolo ilizwe lingakavalwa, so khathesi uhulumende esesithi yena ilizwe kalivalwe okwenyanga eyodwa, amabhizinesi amaningi bebelethemba elokuthi bazaqala ukuvuka, bazaqala ukusebenza. So khathesi ngibona njengani kuza letha indubo eziningi kakhulu ebantwini la kwi-economy yethu, ngoba siyabe singela production. Njalo inkangelelo zika baba uMthuli Ncube ezokuthi i-economy iza improve nge 7.5%, sokuyinganekwane lokho.
Lokhu kugcizelelwe ngusomabhizimusi wakoBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu othi inyathelo elithethwe nguhulumende ngelocuku.
Okwenziwe nguhulumende weZANU-PF, uhulumende kaMnangagwa, yikuba locuku, yikuba lesihluku ukuthi kuthe sokuvalwa ilizwe sokusiba le-lockdown yesibili ngenxa yokukhwela kwama-cases e-COVID-19. Yebo kambe ama-cases e-COVID-19 ayale khuphuka esiya phezulu, kodwa thina besikhangelele njengezizalwane zeZimbabwe ukuthi-ke bafake ama-measures ayiwa nganqabela ukumemetheka komkhuhlane lo, hathi ukuthi kuvalwe amabhizinesi. Besikhangelele kokuqala ukuthi bavule transport sector, abantu benelise ukugada bahambe kuhle, ngoba umkhuhlane lo bawuthatha belayinele amabhasi kazupho khabaminyana khona, umkhuhlane lo bawuthatha belayinele emabhenki bedinga imali, umkhuhlane lo bawuthatha belayinile ezitolo bethenga. Yikho bese kukhangelela ukuthi uhulumende akulungise khona lokho, ayinqabeli ukuthi umkhuhlane umemetheke usiya phambili. Ebantwini abazisebenzayo sokunzima kakhulu, kakuphileki, sesizathola ukuthi bazabe bephambana-ke lo mthetho abantu behamba okungamelanga bahambe, ngoba abantu abaningi ngathi mbe 80% yabantu beZimbabwe bayazisebenza, abaningi baphila ngokuthengisa. Yikho nxa bangasathengisi ukuthi ukuthi-ke akusaphileki, abantu bagcina besithi hhayi kungcono ukubulawa yikorona kulokubulawa yindlala, ngoba indlala izabulala bonke labantwana, kubona abantwana behlupheka belambile behawula sonto enhle naleyo. Yikho-ke uhulumende sibona ingani uphambanisile khona lapho. Yebo kambe umkhuhlane uyamemetheka, kodwa-ke kumele adinge izindlela zokuwenqabela lowo mkhuhlane. Kumbe ngakathi sikhuluma ngama-vaccines yena la kuthiwa asekhona, ukuthi ahlolisise abonakala ukuthi angasebenza njani, ahlolisise abonakala ukuthi angangena njani elizweni, abantu bakancedwa njani, akube le awareness ebantwini ukuthi bazivikele kulolu gubhane, hatshi ukuthi abantu-ke bajeziswe ngokuthi bavalelwe ukuthi bangayi emsebenzini, bavalelwe ukuthi bangazisebenzi.
UNdiweni uthi ubona njengenhlanganiso sebeke baphathisa izakhamizi zakoBulawayo ukulwisana lobhubhane lwe-coronavirus.
Njengenhlanganiso futhi njalo azange sibange phela umsindo sithi khona thina abantu abavulele, kodwa sikumile futhi njalo sanikeza abantu ama-sanitizers, sanikeza abantu ama-hand washing water dispensers okugeza izandla amabhakethi lana. Sanikeza abantu ama-mask kumamakethi angu-22 khonapha koBulawayo.
Uhulumende useke waphathisa abaswelayo ekuvalweni kwelizwe okwakuqala, lanxa iningi lakhala ngokuthi imali eyayiphiwa uZulu yayincane kakhulu.